Inkokheli yomdabu ibikwe isebenzelana labebandla lezanu-PF besethusela uZulu emaphandleni ngokubatshela ukuthi bazavota bengaphansi kwabo okuzadala ukuthi babekwazi ukuthi uZulu uvotele bani. Umnumzana Petros Mgwena, isakhamuzi seMadali Village eKwandastawutse, uthi phezu kokuhlukunezwa kwabantu sokulenketha yabetshabi lapho kusabiwa impahla evela kurhulumente.
Ubayethusela abantu balenketha abatshabi besiphisamende bachiya labo bangasibo ebandla le-ZANU-PF besipha amakhuba athiwa nikwe abadala lesamende sona leso bakhetha bapha amankazana abo bethusela i-members ze-CC lasamanye amabandla ngaphandle ze-ZANU-PF ngoba bona bangama-chairperson amasela njalo bayephula isisekelo sembuso chapter 15.
Umnumzana Victor Spanda olilunga lezaphu njalo ezancintisa ukhetho luzayo lwamakhansila kwathi 17 eManama uthi ibandla lakhe livinje ukuqhuba umhlangano wale matobo ngeviki edluleyo ngezizathu ezingacacanga.
Mhla ka 22 July besile rally ezaphu actually it was a public meeting ematobo amapholisa avimbile ukuthi khona irally iqhubeke umhlangano uqhubeke. Baletha izizathu ezinye ezingazwisisekiyo ukuthi khona sebeqala ukubuza impahla zabantu ukuthi khona ubani ebegqoke njani, isecurity yena ebegqoke njani.
Izikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ezansi emandebeleni umnumzana Ntano Ndlela uthi lanxa kungakabi lodlame kulesi sabelo uZulu emaphandleni uhleze sethuselwa.
Iyabantu bethuselwa imini lebusuku inyamazana lesivele siyazi iZANU-PF ibethusela ngento eziningi ezimbi ezishiyeneyo ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla le-CCC lizehlele lokho okubi lihlele lokho okubi kodwa hayi abantu baqhubekela phambili bebekezela bekhangelele inguquko. Umumo okhona lapha ulokuthakazelela ikusasa entsha engahlihlele abantu beZimbabwe, engahlihlele abantwana beMadebeni South nxa bangavotela inguquko.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho uqhubeka kakuhle njalo kungamanga ukuthi abebandla lakhe basebenzisa inkokheli yomdabo ukwethusela izakhamizi.
Angaboni kumbe ukuzwa udlakela kwezinye indawo. Abantu basikhambenela kuhle, basihambela kuhle, basikhulumela kuhle, akula oyethusela omunye. Singazi maybe kungaba lapha nalaphana abantu bezikhulumela ngobulutshwana babo, kodwa uma sikhangela ukuthi abantu bayakhankasa, umuntu wonke ukhankaswa ngendlela ayokhankasa ngendlela ayifunayo. Imbonakalo lokhu kungaba yikukhuluma nje kwabantu abakwazi ukubana sebezanqotshwa, babe sebezamuntu badinge ukusola obunye ubukhokhelo obungabe bukhona.
Ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa mhlazi imathumi mabili lantathu unyanga ezayo kaNcwabakazi, lapho uZulu azavotela amakhansila, amalungu edale lephalamende kanye lomongameli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.